abantu bakobulawayo lezindawo nje zisadobulawayo ulwazi abalalo ngecoronavirus le baluthole emafonini. Akukacaci kuhle ukuthi uhulumende usenze imizamo bani ukuze abantu babe lolwazi, ngoba sokumele ungathi asikhuluma ngalesi sikhathi mhlawumbe ezikolo ngabe sokuthi sokube le mikhankaso ezwayo sibili, ngoba lapho kungaba lohlupho khona, ngoba abantwana babe baningi nesikhathi sinye ezikolo. Sikhangele futhi lokuthi kumele ukuthi nxa abantu befike ezibhedlela baboniswe ngalowo mkhuhlane banike ulwazi kuzo zonke nje indawo besigangane ukuthi ngabe kuyakuthi sokufika lesi sikhathi uhulumende sethe wakhankasa kakhulu, kube le mlayezo enjalo izimo ezitolo ngabantu befika bezothenga babone nje sokule nto enjalo, ngenxa yokuthi umkhuhlane ubhakha kakhulu nxa abantu bethe bayabaningi ngasikhathi sinye endaweni eyodwa.
Ngokubona kwakho isimo esisezibhedlela kanye lamaklinikhi ecouncil akobulawayo, ubona ingani engenelisa yini ukulwisana laleli gcikwane?
Sikhuluma nje kathesi, ngithemba siyakunanzela ukuthi izibhedlela zethu for isikhathi eside kathesi odokotela abaningi kabakho, njalo ungahamba ezibhedlela amanesi akasebenzi kuhle ngoba lokhu besanika namathuba okusebenza kathathu phosengeviki. Okungenzakala ukuthi mhla ungaqhamuka igciwane le-coronavirus lifike lisabalale kuleli lizwe, singahlangana lohlupho olukhulu ngoba kasenelisi ukuthi selathi imikhuhlane vele silayo kwakhathesi, kwathi uma ungasofike waba lalowo menethayo ngesikhathi esifitshane. Ngokubona-ke njengenhlanganiso esikunanzelayo ukuthi kusamele ukuthi uhulumende lezibhedlela zonke nje zekhansili zilungiseyile sikulokuzwayo, ngoba kungenzakala sithi kakukangenelize njengoba kathe sizokukhulunywa ngokuthi bakhona abantu prophet abangaba ngamakhulu amabili kusiya phezulu abalokhu besananzela ukuthi bangabe bengelawo kumbe bengelawo. Kungenzakala ukuthi baningi kumbe bakhona asebelawo vele, kungaba lohlupho olukhulu kakhulu ngoba izibhedlela zethu kwakhathesi zisakhula azikami kuhle. Ngingasikhuluma ngezemithi azikami kuhle, ngingasikhuluma futhi ngokuthi abantu abasebenza ezibhedlela baningi okunganani, njalo bakhona yini odokotela ngoba lokhu kagcina bengani kwabadonsa inyawo.